Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi ko South Africa, Botswana, zathola abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times.
Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga eyodwa bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla.
Abantu bethe sibathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa kukhweze nge-300%. Ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibudget abayikhipha. Sasivumelene i-42%.
Umasipala wakoBulawayo uthi ufuna ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Sizalethulela njalo impumela yemidlalo ye-Kasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Tiyani indlebe lizwe ukuthi iHighlanders leDynamo zidlale njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abasanda gqiba izifundo ama-junior doctors wona aselenyanga eyodwa ekhalale umsebenzi atshengisele namhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare phezu kodaba lweholo. Odokotela laba bathi kabasoze babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Kubika intathele zindaba yethu uMavis Gama.
Odokotela abafole belubhekise emahofisini abebhodi yezempilakahle eye-Health Services Board eHarare beveza ukukhonona kwabo phezu kokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inkinga ababhekane lazo. Sebefikisa inyanga beqale ukukhalala umsebenzi osekudale ukuthi izibhedlela ezinkulu zikahulumende kungasebenzeki. Esibhedlela seParirenyatwa bekubetha umoya kulezigulane ezinlutshwana namhlanje. Osaphethe isikhundla zikanobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Takavada, ulandisa ngokubafuqe ukutshengisela namhlanje.
The junior doctors are now incapacitated to an extent that they can't even come to this solidarity meeting.
Ngabasenelisi khona ukuzangena imihlangano yethu le. Abefisa ukuba lathi namhlanje kodwa kulusizi ukuthi sebesela yona imali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla.
Umsekeli womkhokheli wezada uDr. Masimbandoro yena usole inyathelo eselithathwa nguhulumende ukuba ncitsha iholo.
We are simply reminding the employer, urging the employer that catching our salaries is not the
way. Lapha ukukhumbuza umqhatshi wethu ukuthi asifanelisi ukubuyela emsebenzini. Ukusithathela imali akusiyo indlela engalungisisa lolu dubu.
Omunye wabodokotela abatshengisele namhlanje ongathandanga ukubethwa ngegama ukhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela zokulungisisa izikhalazo zabo.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi ko-South Africa, Botswana, zathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times ngalesiholayo, which is unfair because imisebenzi abayenzayo siyenzayo kuyafanana. Phezu kwakhona kho thina njengabodokotela kulo okunye sikukwanisayo, sahambe isikolo for about 6-7 years ukuthi silapha abantu siyenze khonokho ngenhliziyo yethu ngenhliziyo zethu zonke and ukuthi ubusenza khonoko ngapha udinga imali ngezindlela futhi akwenzi ukuze ungasakwanisi ukwenza yabe ngisayenelisa ukuyenza umsebenzi wakho ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyabucabanga ukuthi imuli ayidlanga kumele ubhatale irenti.
Wengeze ethi abangakho ayisikho kuphazamisa ezempilakahle kodwa kuyikudinga ukuthi uhulumende alungisise abakhala ngakho.
Nxa sikhuluma nje in terms of ama-figures, we need at least 5 figures of salary yethu ukuthi sikwanise ukubali sisustain impilo yethu basically sikwanise ukuthi sibe silokhu esibuya emsebenzini sibona abantu. Ukubona abantu begula besifa akusithazi that akusithabisi but lathi ukubuya sizosebenza sisebenzela imali engafanele akuyenzi imisebenzi yethu isifaka in danger eningi kakhulu imikhuhlane esiba exposed kiyo. Kumele sithole imali ehambelana imisebenzi esiyenzayo le danger esisifaka kiyo nxa sinceda abantu abagulayo.
Esinye isigulane esingathandanga ukubethwa ngegama esidluliselwe esibhedlela seParirinyathwa ngabe clinic yemavuku sichasisa okusehleleyo.
I don't even have money to go to the private, you know how expensive it is with this hardship of economy. Where will we get money to go to the private and to get treated?
Umgcini sihlalo we Health Services Board uDr Paulina Sikhosana uthi uhulumende uhlezi esenza imizamo yokuxoxisana labo dokotela laba kanye lezinye izisebenzi zonke kuhlangothi lwezempilakahle ukubona ukuthi lungaxazululwa njani udaba lweholo. Eminye yale mizamo yikubatholisa imbadalo ebizwa ngokuthi yi-cost of living adjustment. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bayaqala kuyizwa le ndaba ngoba uhulumende akakatsho lutho ngaphandle kokubasa emithethwandaba ngoba kuthiwa baqhuba uhlelo olungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kunjalo nje izihlobo amagqwetha labodokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathule zwi ngokwenzakalayo kudokotela Peter Magombeyi yena owelatshwa kwele South Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Izihlobo ezikhulume lomsakazo weStudio 7 kanye lamagqwetha amela udokotela Magombeyi valile ukuveza lapho udokotela lo ayelatshwa khona besithi besavela impilo yakhe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro uthi kabavunyelwa ukuvezela uZulu isibhedlela lapho udokotela Magombeyi ayelatshelwa khona. Wothi umbiko abasanda kuthola ngothi usahlolwa ngodokotela abahlolisisa indlela acabanga ngayo njalo lezinyalo zomzimba kulandela ukuthunjwa kwakhe ngenyanga ephelileyo. Udokotela Ndoro uthi bamelele ukuzwa ngokwatholwa emzimbeni kaMagombeyi engakayi kwele South Africa kulandela ukuhlolwa kwakhe ngodokotela abazimele bodwa laba kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uPhadaya Moyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi udokotela Magombeyi uhlolwa ingqondo njalo lemizwa kulandela imbiko ethi watshiswa ngamagetsi njalo wahlatshwa ngamajekiseni angaziwayo yilabo ababemthumbile. Uhulumende uthi akazi lutho ngokuthunjwa kukaMagombeyi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzacela uhulumende ukuthi amvumele akweze imithelo yamanzi kanye leminye imisebenzi ayenzela uZulu ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Kubika intathelizindaba yethu uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra bathi kabavumelane lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra umnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu ethe sibathwele nzima economy ekhona sokuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa ukhweze nge-300%. Ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibudget abayikhipha. Sasivumelene i-42%. Sesidinwe ukuthi mbijana ikhansili ifuna ukulanda izakhamizi ma imali zabo ngani sezishoda. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula, bavuse inkampani njengengwebu la yenza imali ezinye njalo bavale lezinye isikhala bophuma khona ekwini imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamanzi. Helayo ukansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila lawa marithi esikhuluma ngawo. UZulu kanayo imali yona leyo, kodwa hayi bekungathi kuyazwisiseka, kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo. Then imbona ngani kuyabe kufe ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana loNxumalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwamarithi njengomhlali kwakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokho okukhwezwe amarates. So impilo izaba nzima ebantwini. Nginanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
Umnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbonani into imele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yabisiningi kakhulu, cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona amapay yabo I'm sure vele abazange bebakhwezele 300%. Rather maybe bengakhweza between 50 to 100%. I think yabo ungathi kufe.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selihlehlele emuva kusinqumo salo sokumisa abasebenza kunhlelo ze-cash in cash out. Lisithi sebengaqhubeka ngomsebenzi kodwa bengathengisi imali edlula amadola alikhulu i-$100 emuntwini munye ngamunye. Ugatsha lwe-EcoCash lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava Smarttech bese luphikise inyathelo le-RBZ emthethwandaba, njalo lwacela imvumo yokuthi abasebenza kulezi nhlelo beqhubeke nxa ibhanga le-RBZ lingakaphikisi isinqumo salo. Embikwena wethu lenamhla ntambama usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangutka uthe i-RBZ kanye lamankampani aphatheke kulolu daba asefake imigoqo ezajezisa abenza inkohlakalo yona ebisibhahile kulolu hlelo. Uthi ibhanga le-Reserve Bank lizengezelela imali kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi uma amabhanga entshintsha ama-RTGS ukuthi abe imali uqobo kungaguquli inani lemali engezelelweyo. Ngaphambilini kwalumbiko usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxelo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi ukumisa amacash in cash out bekuvele kulinyathelo elibi.
I-cash in cash out naleyo ibiyinto ekadivele siyiyo kade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungama sentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto ngoba kathesi ngasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshele ukuthi kasila cash awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali ngoba thina kinto ngasukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele yokuthi kungazi kwaba le mali elizweni kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala so thina sikutshoyo kathesi ukuthi into akuthekelwe kwabuviswe imali elesisindo elizweni if it means ya join rand
bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani
okukhona ukuthi abantu bezibaphe njengoba lisazi ukuthi vela ama industry amaningi avaliwe so okukhona ukusebenza khona not imisebenzi nale ngelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalozokoko kade chithi kade 50% soyidola kade ukuthi ahambe ke dorobheni la ozabe lokho ethengisa konke akuthengisayo umbuthengisa imithi yamahuku umbuthengisani indlela abantu abaziphilisa ngezi indlela le informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthenga njengenhlanganiso yesithi ukuthi hayi ngabe kuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba khonkani kuba le mali elizweni kungenzeka ukuthi intengo yehle ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephoma kuba yimali nje sifuna kube le mali elesisini ngezindlela sifuna kube le confidence kwi-economy kungaba le confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le confidence ngayo yikho besasigqugquzela ukuthi ngabe kuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society then ukuthi abantu banjani labo abaholi imali engabantu ingcono lesi sindi ebambekayo njengoba abantu baphuma kulelani ira yama US dollar kade kwazi ukuthi isinkwa sesukuma 90 cents la uphile kuhle so kade esikugcuzela kakhulu ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula ama-sekthari kube sokusithi le mali ngoba kade sokuhlupha kakhulu imali ungabambi inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona nale i-r t d s ngoba imali ngamafigazi abo ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le i-cash yard currency into esingathi i-yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba la mabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusakubo-1000
Ilongo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association siqoxela ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela indlela izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni eziphathisa ngayo izihlobo labangane ekhaya. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhlanje sixoxa lonkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika. Unkosazana Dangwa ulenhlelo asiqhubayo ezokuphathisa ezikolo lamantombazana eZimbabwe phansi kwenhlanganiso yakhe yeDangwa Initiative. Uchasisa okunengi kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Especially conference yabafazi leyama pastors lelawa bangakathi abangakayendi. So siqedise kathesi so ngapha ngibe ngapha ukuze batshengisa lami iWhite House. And then sikhona pha lakho ngile container emele ihambe ekhaya in 6 weeks bayaqalisa ukuyipackinga. So bengaqeda ukupacking ama books azahamba emaphandleni eChief eZimbabwe kwizikolo eziyi-45 kulabantwana abangela ama school supplies kulezikolo ezingela ama school supplies so lati sifuna kuzama lati ukuthi sikhona ngapha emazweni lati sincedise ekhaya so ama books nalawo lama school supplies kuzahambiswa khona lapha emaphandleni ngoba emaphandleni kaningi sidinga base town you know ukuncedisa abase town but abasemaphandleni siyeke sibakhohle so thina lati sizama ukuthi ngeprogram yeDangwa Initiative singabakhohle Then sisuka khonapho kulesinyi isikole esikhonapha eDMV samaKristu abafaka la kwizinto zawonye besithi labo sifuna lathi ukuthi silincedise ngeprogram le eliyenzayo ukuncedisa abantwana le lama OVC abathiwa ngama orphans and vulnerable children. So sifaka izinto zonke lezi silungisela ukuthi umnyaka uqalisa oka 2020 kulabantwana abayi 1000 abangela ukudla okukwanileyo ukuthi babuya esikolo bengadlanga. So bona laba abantwana abayi 1000 siyababhalisa khonapha ngikhonapha namhla bakhona i team eseZimbabwe iyahamba emaphandleni ibhalisa bona laba abantwana.
Izikolo ezingapi emaphandleni?
Zisechief na eChikomba district.
Liqalise lolu hlelo okwesikhathi esinganani?
Ukuncedisa abantwana sabaqalisa really ngo-2004, especially abantwana ama-AIDS orphans. Kodwa uyakhula and then sa-register thina ukuthi sibe ibandle eli-registiweyo. Uhulumende yeZimbabwe nehulumende ye-America ngo-2008.
Ngizwe ukhuluma njalo ngokuthi lidinga izembatho zamantombazana nxa lapho belandela.
Yeah, abantwana abaningi especially amankazana bayakwanisa ukulova esikolo, not ukuthi ngoba bafuna ukulova but babe bengelalutho lokuthi bazincede nxa belandela. Amankazana bayagcina sebephambaniseka ezifundweni zawo, basifake ama-sanitary wear konke lamabhrugu amankazana ukwenzela ukuthi labo amankazana, you know, even nxa ula i-sanitary wear but ungelabhrugu iyawaphela. Yes, so sifuna ukuthi sibanike konkeni kukwanile. Kube sokusiba leyinye i-program ekhona lapha e-Alban. Baqalisa ukulungisa izambatho zona lezo ezikwanisa ukuthi uziwatch, uzichaye, ubusuzisebenzisa futhi ngenyanga ezayo. Yes, so basinike zona lezo, basinike I think kuzikhona ziyi 400. So sizanika omunye umunye lenkazana, simnike sitimele ukuthi singanika amankazana omunye lemi singamnika 2 or 3. At least we have a hamba engaqoka enqa kunga sibe kube lesikhwama sangkhona ukuthi nqa esijinja uyaphonga uthathe esijinji esifake lesikhwameni ngafike ngkhaya eziwatshele ebese chaya.
Likhangelele ukuthi lolu hlelo lungalusa yini eZimbabwe ukuthi ze liye bafundisa ukuthi balungise izembatho lezi?
Ye, ngikhona apha ngiyabonga ukuthi ukhulume ngakhona kho, ngoba ngikhona apha ngidinga indawo echivu khona laphana ngoba yikho saqalisa khona amakhiyona lawo abalungisa into leyi, sibanike i-pattern ukuthi siqalise ukuthungela sithunga sisekhaya, ngoba akufuni amalembu amakhulu aningi angikhona ayatholakala ekhaya. Ama-machines sengayawanikwa, ngilama-machines abhatha angu-10 engawadonethelwa. So ama-machine ona lawo iwaziqalisa ukuthi abafazi baqalise ukuthunga. Abantu amakhiwa abasinikayo kabafuni ukuthi sithengise izinto zabo ukuthengisela amankazana, kumele ziphiwe amankazana zibe ngathenganga. So abafazi nxa bethunga bayathengisa, but nxa bethunga kumele besithi bengathunga okokuthengisa othunga lakho okokunika amankazana abantwana besesikolo, ukwenzela ukuthi abantwana besesikolo singabahluphi ngokudinga imali ukuthi labo bathenge. Kumankazana kuyi-free, kubafazi siyathengisa. Sifuna ukuthi sinike ithuba leli kobomama abafelwayo ukwenzela ukuthi labo babe le-income.
UNkosazana Teresa Tangwa ngumqondisi wenhlanganiso yeTangwa Initiative. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kababoni izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zisuswa ngoba uhulumende eqhubeka ngokwephula amalungelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole izijeziso lezi izolo emazwini awethu ledale lephalamende esithi kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele. Wethule inkuthazo efanayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Inhlanganiso yeSADC le-African Union lazo sezahlela umhlaka 25 wayo nale inyanga ukuthi kube lilanga lapho ezikhankasela khona ukwesulwa kwezijeziso. Kodwa ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kokuhlonipha amalungelo lombuso okhululekileyo umkhankaso lo ikudlala njengesikhathi.
Indaba yezijeziso ezetheswa ilizwe leZimbabwe ikakhulu bona lawa amalunga ezanu-PF ayisizo zijeziso esithi thina ungakhuluma uhlabele umemeze ukuthi ziphume zivuka ziphumile. Kuyizijeziso ezifuna umuntu atshintshe ukwenza, akatshintsha ukwenza lazo ziyakhithika nje ziphele. Kufana lengulube ungaze uyithathe uyigezise uyifake ilipstick isuka lapha yangena edakeni. Kodwa ma ingulube sitshintshe ukwenza ingasabuyela edakeni ingasathini ungayigezisa ke iyahlambuluka ke ihlale ke ihlanzekile. Yikho ke iZANU-PF lomnankagwa kumele batshintshe indlela abenza ngayo balungise ilungelo loluntu lelokhana luhlupha iZimbabwe abantu lokhu bethunjwa, abantu lokhu betshaywa, abantu lokhu benyamalala, abantu lokhu bedutshulwa ngamasosha, ukhetho lokho lulokuqilibezela. Nxa khona lokhu kukhona izitheziso zenotho kunzima-ke ukuthi ziphume. Bona abayenze bangakhulumi, izitheziso zidinga ukuthi bayenze okuhle, batshintshe izenzo zabo, baguqule izenzo. Ikanti kukhanya sebewese okudlula umgaba, izenzo zabo lokho zisiba zimbi zisiya phambili.
I-African Union le-SADC lazo sezahlela ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ubona labo abethesa amalunga eZANU-PF lezi zijeziso mhlawumbe beyekethisa yini bezesula?
Inhlanganiso lezi zeSADC le-AU zifana labo baba laba baphuma nxa betshwaleni benathi utshwala batshelana amanga ukuthi asifike sitshaye amakhosikazi ngekhaya. Omunye oyisiphukuphuku uzafika abhule unkosikazi, omunye etshaya isikhumba kumbe etshaya amagabha.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingumuziphuthi.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho. Uthi yiloba unokwa bakukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebelokhu besithi uphambanisile bekubophela inhliziyo. Uthi loba-ke ungazama ukuthi ukulungise-ke lokhu ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uzwe benganyikinyeki njengalokho kwenzakala ngalamazwe ayethisa iZimbabwe izijeziso zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izijeziso zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana, azihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esezama ukunabulula isandla sokuqhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi kayiguqukanga ekwenzeni izinto, kodwa kukhona okungabe kudingwa ngala mazwe afaka iZimbabwe phezu kwejeziso zomnotho esingakubizwa sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesikhiwa bathi i-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo umbuso weZANU-PF.
Siyazi Mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqatshwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Baba Nkomo, kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho-ke asingeke sithi kudlalisa imali.
Umnumzana Dingumuziphuthi lilunga leZANU-PF njalo ungumeli webulili maWest edalele ePhalamende. Kwezemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje, iDynamo sibengutshikilo panqale Yata Stars 1-1. Ezikamakepula iHighlanders inqobe iChicken Inn nge-2-0. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa besithi kabasoze babuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna vafupatila.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.